So kuyizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 29 kuNhlangula 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngazibake sithi khona amakhampani amaChina ke kule engcono kulezinye nxa sikhangela indaba yokubamba kubi izisebenzi.
Inkampani yakwele China Afrochina Smelters ibikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku eZimbabwe.
Besiwukhangelele lokhu ukuthi bazaqalisa ukuthi bephege into zawo ngama-US dollars, ngoba uzabona ukuthi into eziningi isithe ngaphandle kwelizwe.
Abanye osomabhizimusi sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola leMelika kuphela. Umthethwandaba we-High Court ukhulule umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Atus, umnumzana uBeti Masaraure, ngesibambiso se-bail. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani yakwele China esebenzela eZimbabwe Afrochina Smelters ibikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku olukhulu eZimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uphenyo olwenziwe ngabomanyano wenhlanganiso ezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Trade Union Confederation, ITUC, luveza ukuba i-Afro-China Smelters ayilandeli imithetho yelizwe. Ukunje ibikwa yehluleke ukubhadala izisebenzi ngesikhathi, njalo ixotshe abantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ingazange ilandele iziqondiso zomthetho ukuxotsha izisebenzi kunanzwa amalungelo azo. I-ITUC iqhubeke isithi imizamo yokukhumisana umlotha eyenziwa ngabe-National Employment Council yehlule ukuguqula lokhu, njengoba abameli balenkampani bengazange baze emhlanganweni owenziwa mhlaka 22 Nkwenkwezi 2021. Linhlolisiso iveza ukuba abasebenzela linkampani bahlalela evalweni besesaba ukuxotshwa umsebenzi lokutshaywa ngabaqondisi balinkampani. Imizamo yokukhuluma lezisebenzi lezi yehlule ngoba zisithi ziyesaba ukukhuluma lentatheli izindaba. Inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, ithi akulanto emangalisayo ngoba inkampani zabe-China ziyaziwa ngokuhlukumeza abantu eZimbabwe. Unobhala walenhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uchasisa ngalokhu.
Ngazibake sithi khona amakhampani amaChina ke kule engcono kulezinye nxa sikhangela indaba yokubamba kubi izisebenzi kumbe ukuyephulwa kwelungelo lezisebenzi. Sibona ke bayafanana ke ama investors avelela ku Asia kwele China babamba izisebenzi zalucuku ngokufananayo ngokubona kwethu. Kungachiyana nje kuphela ukuthi kwamanye ama companies sesilama strikes amaningi ukudlula amanye.
Uqhubeke sithi kumele uhulumeni weZimbabwe akangelisise lokhu ngoba abantu bephiliswa nzima njengezigcile elizweni labo ngabokuza abavela eChina.
Kodwa ke akutsho ukuthi bangcono kumbe banganeno kumbe benza okubi okudlula abanye. Angaza ke sibanike ke imiklomelo kumbe etsho ukuthi bangaba phezulu kumbe okungakanani. Sibona nje ukuthi abantu babanjwa lucuku kuma-investment wonke ama-China. Yindlela esibona ngayo nxa sikhangeleke ama reports avelela kuzisebenzi zonke nje ezisebenza kuma company ke eChina.
Kodwa benkampani Afro China bakuphikile lokhu besithi inkampani le iphethe kuhle izisebenzi. Umnumzana Prosper Kufakunesi sikhulumele Afro China uthi linkampani iphethe kuhle izisebenzi esithi iholisa ingxenye yeholo ngedola leMelika.
We have taken note of your reference to the so-called report by Numais, even though we have not yet seen their actual.
This is the local elikutshoyo ifuna ukutsho ukuba inkampani yethu ayizangehlile ukubhatala izisebenzi kusukela ngomnyaka ka-2013 ibhatala izisebenzi ngedola leMelika kungelani lobunzima obuselizweni, ukutsho uKufakunesi. Imizamo yokuthola imibono kakhulumende ngalolu daba ehlule ngoba umphathi ntambo obona ngezisebenzi umnumzana Pho Mavima ubengasabela ucingo lwakhe. Unyanga ezanda kwedlula umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko esithi uhulumende uzimisele ukuvikela izisebenzi kumakampani onke agoqela lawo asungulwa ngabadabuka kwele China. Abe-ITUC bathi imizamo yokuba kulungiswe udaba lolu kulenkampani yehlula ngoba izisebenzi zixoshwa mahlayana kungela zizathu njalo zinganikwa ithuba lokuzivikela kulokhu abayabe bekuxotshelwe emsebenzini. Inkampani ye-Afro China ingaphansi kwenkampani enkulu yensimbi e-Tsingshan Holding esebenza isemkambo omkhulu wemali owe-London Stock Exchange njenge-Metals Exchange. Iqhatshe abantu abangaba inkulungwane lengxenye 1500. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abanye osomabhizimusi babikwa sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola leMelika kuphela. Ingcwethi zithi lokhu kuzalethela uzulu ubunzima obuphindiweyo. Abamabhizimusi bathethe lelinyathelo ngemva kweziqondiso ezethulwe ngumphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ngomvulo ngenjongo yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho. Ingcwethi kwezenotho zithi okwenziwa ngamabhizimusi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe ufuna kusetshenziswe idola leMelika kuphela kwesulwe elakuleli okuyinto engafunwa nguhulumende. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba kuchera.
Kukhanya njengani ama-measures awethulwe ngobaba uMthuli Ncube asenza ukuthi abantu especially ama-businesses bese ukhangelele lokhu ukuthi bazaqalisa ukuthi bephege into zabo ngama-US dollars ngoba uzabona ukuthi into eziningi isizithe ngaphandle kwelizwe. So nxa kuyukuthi abala ama-US dollars baye bengakwanisi ukuthi barifile ama-shell.
Singathi le yinto ezaphazamisa uzulu kanganani?
Isebenzi yizo ezisebunzilele nxa singakhangela ngoba uzawubona ukuthi izisebenzi zikahulumende bayathola ama-Zim dollars, ama-US dollars angkhona malutshwane. Izisebenzi eziningi u-private sector bezingatholi uholo ngama-US dollars. So kusho ukuthi izisebenzi eziningi ziyazila ama-Zim dollars, bayekumele bathengise ama-Zim dollars abo kuze badinge ama-US dollars. So i-Zim dollar lizaqhubeka lisiwa njalo abantu makhaza bazaqhubeka bafika endlini ngoba ama-US dollars awasikhilethi lapha eZimbabwe ngendlela esiyikhangelele yona.
Bakhona kuchera abathi okwenzakalayo lokhu ukuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe vele sowagxila kudola leMelika lokho okuthiwa yi-dollarization lanxa nje uhulumende engafuna ukuvuma. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
I-dollarization ngathi khona sili owenzakeleyo ukuthi asibuyisanga izimdola ngendlela okwakumele siyibuyise ngayo. Uzakhumbula ukuthi abantu balahle ithemba ku-US kuZimbabwe dollar laphana ngo-2009 izimali zabo zichabalala. So ngo 2019 ebe ngama bond notes ubabunqube ethi ukuthi asengama $10 abantu bakasebenzisa $10 lawo. So abantu izindola lisebunzene lokuthi abantu abalathemba lalo ngoba labuya ngendlela engayisiyo. So kumele sidollarize sisele izindola ngendlela ezabuyisa iconfidence ebantwini ukuthi basebenzise izindola.
Umnumzana Masimba kutshera ingcwethi kwezenotho. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungene esitolo sako Pick n Pay namuhla wathenga izinto ezigoqela amafutha okuphekisa, irayisi, impuphu, inyama, inamnete lamagwili esebenzisa ikhadi lakhe lebhanga elilemali yeZimbabwe. Le kukhanya kuyindlela kaMnangagwa yokukhuthaza uZulu ukuthi asebenzise imali yeZimbabwe kule Melika. Umteni wakompofu enkayi ofelwe izinkomo ezingamachumi amabili lanye 21 ngeviki edluleyo namhla uthole isipho senkomo ezilichumi lantathu 13 ezigoqela amathokazi lenkunzi eyodwa. Lesi sipho sivele kubalimi abafuya inkomo emaplazini asisabelweni semathebelele North. Kubika uEzra Chisaspanda.
Inkomo zakompofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane icabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala ezimathosi ngolahlekelwa kokukhulu kangaka namhlanje busisiwe ngesipho senkomo sokusekela ukuvuselela isipaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Pofu ocele usizo kungxoxo ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe Umanzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu kumafamasi athe ancedisa athe esiza lo muntu ongangawona lo wasilimela phezulu. Yebo, ukhala kwami nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamile ezifika azi kule nkunzi eyi-1. Inkunzi eyi-1 nale then okuningi lo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu ngezwalo umonakalo omkhulu kangaka. So akathisi sebengibonisile banditshela ukuthi hayi inkomo lezi abanike zona so kumele ngizibhathe kuthiyana kulalezi inkomo kade ngilazo ngoba kuseyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola zibe zidonsa amakhulu. So kuzinkomo zizokwenza imali inkomo esezithiyena lalezo so kumele ngizibhathe indlela ethiyeneyo abafuni lalezi inkomo.
Umnumzana Tafet Johnson Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyo omkhulu wenkomo enyama endlovu. Yena ke ngomunye walabo abanikezi abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu ama-farmers alaba esincedisaneneyo ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami senginkuzwe ngotshisa lapho ukuthi indoda lo walahlekelwa zinkomo eziningikangaka. Kuyabongeka kakhulu lokhu okwenzakelekileyo kuwo wonke amafamaza adonethileyo ntu uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini awe-veterinary services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-district veterinary officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lanto yinkomo lezane esingathi ngumhlobo ongcono owoyithuki hayi inkuzi ayizileyo inkuzi engcono ingumhlobo othi inkomo lezi zingasetshenziswa for even ukulima kumbekwenzani nasilima sezinkinga amadoko seziyama-tractor lathi inkomo ibe nokufuya kuthenze okwathi literally izathengiswa.
Umkhwananzi uya phambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-veterinary sifuna ukuxwayisa sekukuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singafo ukuthenga imithi ebantwini laba ababathengisayo ezibridini. Okakhulu lisebenze logatsha lwe-veterinary lilandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-veterinary ukuthi umuthi ungawusebenzisa for lokhu nje lowu nalowu usebenze njani. Ungafo ukuthenga nje uthatha umuthi ngilaqinise la ukuthi ngosenza yena.
Isibaya sasizivaliwe sathi ngci kompofu. Sabe inhlekisa ebantwini khona le enhlekisa enkayi. Namhlanje bayalala ukuthongo behle ngoba isibaya sasivuliwe. Sebe nenkomo njalo. Imele sithu 7 igama lami ngu Ezra Jesus Banda.
Umthethwandaba we-High Court lamuhla ukhulule umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS, umnumzana uBert Masaraure ngemali yesibambiso i-bail. UPraxedes Jeremiah usethulela lolu daba.
Umahluli mnamato mtebetsi utshele uMasaraure ukuthi azivike emapholiseni kanye ngeviki achiye ingwalo zakhe zokuhambisa emthethwandaba njalo ahlawule inkulungwane ezingamashumi ayisithupha zamadola yesibambiso. Esethula lesi sinqumo, umtebenzi uthe kakula bufakazi obulethwe edali obukhomba ukubana uMasaraure angabaleka lapho angaphiwa imvumo yokuthonisiswa evela ngekhaya. Elinye lamagqwetha kaMasaraure, umnumzana Douglas Coulthard, ugcizelele okukhulunywe umthethwandaba.
Obert Masaraure has been granted bail by Justice Mutevedzi. The bail conditions are that he is meant to pay $60,000 to the clerk of court, that he is meant to deposit his passport and report to the police once a week. The state had opposed bail on the grounds that Obert is a flight risk, which we had challenged and said that's not the case, especially considering the fact that this case has been there, the death happened in 2016. It's been a long time since then. There was a court inquest into this case, which found that Obert wasn't even present when the deceased died. And so, yeah, the judge essentially agreed with us and said there was no basis for saying that he was that he's a flight risk, and granted bail.
UMasaraure ubotshwe wavalelwa esethethwa icala lokubulala umnumzana Roy Isa eJameson Hotel eHarare ngomnyaka ka-2016. Kodwa uyalilandula leli cala esithi wayengekho lokuba khona kusehlakalo sokuwa kuka-Isa eku-7th floor ehoteleni leyo. Ngolunye udaba obelusemthethwandaba lamhlanje, amalungu amabili edale lephalamende angawo ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, omnumzana Job Sikhalala Godfrey Sithole, bazaqhubekela phambili bevalele bemelele ukuhlaziywa kwesicelo sabo sokuthi bavunyelwe ukuthonisiswa bevela ngekhaya ukubhadala ibail. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe ngumthethwandaba waphezulu sokuthi usafuna isikhathi sokukhangela ukwahlulelwa kodaba lwabo emthethwandaba kamanje. Okulapho-ke ukulenkinga khona ngoba amagqwetha ababili laba ngabenhlanganiso eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi bona akwaziwa ukubana ingwalo zokwahlulelwa kwaleli cala emthethwandaba kamanje zizatholakala nini. Usikhala loSithole betheswa icala lokushoshozela abasekeli bebandla labo i-CCC ukuphatheka kudlakela olwenzakala enyathime eChitumbiza ngemva kokuthunjwa kukankosazana Mo Blessing Ali owagcina esetholakala esifile isidumbu sakhe sigqunywe phakathi njalo sesiwonakala.
Ku-Livestalk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngemizamo kahulumende weleSouth Africa yokuxotsha izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ezilamaphemisi asephelelwa isikhathi. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani labantu asebefele kusehlakalo sokuswela umoya wokuphefumula imoto enekade bathwele bezama ukungena kwele Melika okungekho emthethweni seliqinisela yakwabangamashumi amahlanu lamunye 51. Umshayeli wale imoto kanye labanye abantu ababili sebebotshelwe lesi sehlakalo. Owake wasebenzela esikoleni sikamongameli wele Melika ese-White House uphe ubufakazi ekuthonisisweni kwabaphatheka kusehlakalo sokuhlaselwa kwedale lephalamende leMelika ele-US Capitol mhla ka-6 Zibandlela ngomnyaka odluleyo ka-2021. UCassidy Hutchinson ufakaze ukuba owayengumongameli Donald Trump akazange awushaye ndiva lapho etshelwa ukubana sokulomonakalo abasekeli bakhe sebehlasela iCapitol Hill behlome ngemibhobho lokunye. UTrump uthi ukucutshungulwa kwalesi sehlakalo kakwenziwa ngefanelo. Izizalwane zamazwe awezekazi le-Afrika zitshengisele ngaphandle kwesigodlo sabo enhlanganiso emanyana wamazwe omhlaba esigabeni esikhangele iziphepheli ese-UN High Commissioner for Refugees eRabat wele Morocco zikhonona ngemva yabantu ababezama ukuchaphela edolobheni leMelila kule Spain. Ukufuthelana uqhubekela phambili phakathi kwele Democratic Republic of Congo lele Rwanda ngemva kokuba ele DRC lethese ele Rwanda umlando wokupha izikhali abahlamuki abalilwisayo abeqembu le-M23. Lolu daba lubikwaso lobangele uzulu we-DRC ubanatshengisele esikoleni salelo lizwe iKinshasa esithi kabaphume baphele abadabuka kwele Rwanda elizweni lawo.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana noNtokozo Malaba Ncube, yena osebenza kwezempilakahle kwelebhilitane.
Edabuka ekhezi ngokuzalwa emaphaneni.
Uzakhumbula emaphaneni. Kodwa
ngiyadale kakhulu kobulawayo laphayana.
Uzakhumbula emaphaneni sibi.
Khona lokho nje ngokuba hlalele sasebancane nje kuphela sasihamba nje sisiyabona ogogo njalo kwakuthi nxazi ngalokho besihlala kobulawayo. So besithi manje sisuka laphana kuyisikhathi zokuthi izikolo zivaliwe lathi sisiyavakatsha. Besivame ukuhamba ngesikhathi sehlobo sisiyakudla ehlobo labadala.
Ye, akusele ngenkosazana Malaba Ncube ukuthi khona manje ungaphi?
Ngisebhilithani lapha abathi kuseNgilandi e-United Kingdom.
Wenzani khonapho?
Ngisebenza ku-Health and Social Care. Kusho ukuthi esikwenza lapha yikuncedisa nje siphathisa abantu kukhangela ngathi kukhangela abantu ke abafuna uncedo oluthiyeneyo sibile kakhulu. Abanye bengabe befuna ukuphathiswa nje ngezinto ezincane, abanye befuna ukuphathiswa nje ngakho konke ukuthi bekwanise ukumanager impilakahle zabo insuku zonke.
Kodwa kuyasebenzeka yini khonapho nxa sikhuluma ngakhonokho?
Ye, ngingathi kuyasebenzeka kakhulu lapho e-UK ngokuthi into khona ukuthi mbona ngani kulomthetho mangathi ngakhanga ngitsisa lapha ngikompare lasekhaya. Lapha kulemthetho elandelwayo encedisa ukuthi etshengisa ukuthi wonke umuntu is guided by ama-guidelines akhona apha emsebenzini ama-rules lama-regulations. Okungangokuthi kuyenza umsebenzi ibe lula kakhulu ngoba awusoze uphonge ukuphambuka nje uphonge ukusebenza izinto ezingekho emthethweni ngoba ke ungatholakala sibili usulandelelwa kakhulu ngabe.
Singathi-ke nxa sikhangela konke-ke ukuphila khonapho kuyaphileka yini kwelebhilitane?
Ngingathi-ke njengomuntu ovela endaweni yaseZimbabwe angisongizakuthi kuyaphileka kakhulu kodwa-ke sikhanuka ukubana nxa usekhaya kulezinye izinto engazikhompezi njengokuthi ekhaya thina sikhule kuyukuthi kule iland inkulu kakhulu kitho okungangokuthi ma uhlezi even uhlezi emalokishini laphana ulenzi endaweni ezinyangasemalokishini kuyabe indawo indlela njeni kuyabe kule space esikhulu kakhulu compared to la e-UK okungangokuthi simbona ngani sihlala izindlu engathi ezikhathini eziningi mina ngivame ukuthi ngama-box houses ongawuthi amaterrace houses bezinye nje ama detached houses nezinjalo ekhaya nxa ukhangela kubo lodwengula lapha eluvezi sebele yadi inkala kathi but khona ukuhlaleka kuyahlaleka sikhanuka nje khona lokhu ukuthi lawo uhlale xa ungumuntu ongathi ungelamali etheni ngoba an average individual uyakuphonga ukuhlala nje izindlu zenalezo nje ngathi ama-standard houses awungaza kuthola ihadi lani emangalisayo ongaze uzikhompe njengalezi anama-hadi asekhaya sebe ungama-hadi alingeneyo nje khona lokhu so bawuze ukhanuke nje khona khani impilo esathi iphile ekhani lanokuthi ungakwanisa ukuba le hadi enkulu utshona ubhoda la ubona ukuthi
yenza. So lapha sibe lo thuli lo lana lalubamba umuntu egijima ethulini yenzeni usakhula lapho nyabantu ungazani kuyahlupha hlupha ukudla ke manxa.
Ye uthuli sibili dube uyawuza ukhani ke sibili ukuhamba ngenyawo ngoba indawo yonke hayi ikhanya ilethaka sibili uthuli hayi akufanani lasekhaya sibili uyakhani ukuhambe ngamapatapati inyawo izizemhlophe kakhulu but ye ukudla ukudla ku-right kodwa ngathi nxa ngisithi ku-right kuyatholakala kukhona akula kudla okushoda nje ngalezi nsuku nje ungathi lakho intengo sezikhwelile ngesizathu somumo womkhathi bhe kodwa-ke ukudla kwakhona nxa ngikubalisa ngokukhangelisisa lokwasekhaya akufanani okwekhaya ngicabanga ukuthi ukudla kwekhaya kwakumnandi i-test yangikhona awusoze uyikhompele lokudla kwasekhaya abanye bathi i-organic food thina ekhaya laphana ukudla lokhana sasizilimela khona ngangiuthola ku-rich kakhulu nxa usukukhompela la kudla kwalapha akula test ezikhathini eziningi kudla okukhuliswayo kuyakhuliswa ukuthi kukhule masinya kuthengiswe you know i-fast market okunye ngibe sengicabanga ukuthi le organic food ikhona i-organic food but iyadura ngokunjalo kwesinye isikhathi kwamanye ama-market lakho okunye kuyabe kubhalwe organic food but yabungekho organic such so ukudla kwekhaya ngicabanga ukuthi kudla oku-right kakhulu sesikukhanuka kakhulu
ye kodwa likuthole okunye amacimbi lokunye okuthiyene khonapo
kuyatholakala ngoba bakhona abantu bakithi sebahlakanipha abaningi bayaletha ukudla yathengisa lapha kulama-African shop
uNontokozo Malaba Ncube usebenza kwezempilakahle kwelebhilithane okwamanje wothi sizwe umbono omunye umlaleli weStudio 7 phezu kwenhlupho izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezibhekane lazo.
Ibonani lonke basakazi bomsakazo uStudio 7 ngobutho lezemoyo lo okhulumayo. Bengicela mina ukuthi ke mbuzo ukuthi uhulumeni wethu uthule uthini siphila kanzima kangaka kuleli lizwe laseSouth Africa. Idudula movement lena isithwalise nzima, sithwele kanzima okokuthi silala singazazi usiyavuka siphila yini. Sisacela ukuthi uhulumeni akalungise ilizwe lathi ke sibuye sizophila elizweni lethu lokuzalwa sisebenzele kithi ekhaya. Sithwele nzima abantu baphelelwa imisebenzi imihla namalanga. Kumanje nje uhulumeni uthula abantu kuthiwa amaphemithi abangeke vuselele kodwa umnotho welizwe nangapho kwelakithi uyagugudeka imihla namalanga akulanto ecacayo ebonisa ukuthi kunentuthuko ebakhona elizweni. Besicela bakithi ukuthi obabugawule labo lobaba uJoseph Chuma abayibo abayizikhulumeni zikahulumeni ukuthi lathi beke bedlulise yethu imilayezo eyakuhulumeni ukuthi sicela ukuthi uhulumeni akasilungisele ilizwe bantu bakithi. Sesikhathele ngokuhlala emzini sesifuna ukubuya kwelakithi. Abake basilungisele obaba ugawule beke bayeke ukuthi hlala bedefend into engekho ecacayo nje ukuthi ayikho bethi bona izinto ziyalunga emgwaqo iyalungiswa kuyela mgwaqo awukho umgwaqo olungiswayo sesike sawubona. Sicela ukuthi izinto zilunge xa kuyukuthi imgwaqo iyalungiswa sisibuye ekhaya sizolungisa leyo mgwaqo imisebenzi esiyifunayo naleyo lathi ukuthi sizothuthukisa ilizwe lethu.
Lo ngumlaleli weStudio 7 ekhuluma ekwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inkampani yakwele China e-Afro China Smelters ibikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku eZimbabwe. Abanye osomabhizimusi sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola leMelika kuphela. kwanele mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi untungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.